kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuNcwabakazi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje ontanga baphumile ngobunengi bezotshela uRita Makarao lezekhekhe ukuthi asoze sivuma tshontshu khetho. Sibhale incwadi eyade siyiletha lapha kuzekhe lokho kwenziwe libandla le-MDCT. Phakathi kwencwadi leyi siyatsho ukuthi indaba leyo abathi proof of residence kasiyifuni ngobontanga kabasebenzi kabalazindlu.
Abasakhulayo bebandla le-MDCT bayatshengisela kobulawayo besola ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Angiboni impela ukuthi kukhona okuzaba lotshintsho khona. Ngoba bathi uyakhangela iSwaziland layo yathi ingena abantu beZimbabwe baba lama high hopes. Manje iSouth Africa vele yaziwa from the time of Thabo Mbeki ukuthi vele quiet diplomacy ngeyabo. So akulanto ezayenzeka vele.
Womhlangano weSADC oqala kusasa eJohannesburg ulakho ukugubuzelwa ludaba lukankosikazi Grace Mgabe obhekane lokubotshwa kwele South Africa ngecala lokutshaya omunye untombazana. Uhulumende sehlele ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe ukuthi libe likhefu njengendlela yokuhlonipha imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDCT besebenzelana la bezinye inhlanganiso zabasakhulayo batshengisele kobulawayo namuhla besuka emavinkilini eBradfield besiya emahofisini ekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission bekhonona ngokusebenza kwalikomishini. Kubika unompumelelo moyo.
Bafole bephethe amagwaliba alotshwe inkulumo ezehlukeneyo, bephethe lesiphamaso sebhokisi lokungcwaba imisebenzi emibi yezekhi, beqonde emahofisini abo lapho abavinjwe khona ngamapholisa ukungena kwavunyelwa inkokheli ezimbalwa lentatheli izindaba ezimbili. Umqondisi wabasakhulayo kobulawayo kwi-MDCT uMlando Ncube uthi baqhube kuhle ukutshengisela kwabo bethi ukubhalisa ukuvota makungadingi incwadi eziningi.
Namhlanje ontanga baphumile ngobunengi bezotshela uRita Makarao lezekhekhe ukuthi asoze sivuma tshontshu khetho. Sibhale incwadi eyade siyiletha lapha kuzekhe lokho kwenziwe libandla le-MDCT. Phakathi kwencwadi leyi siyatsho ukuthi indaba leyo abathi proof of residence kasiyifuni ngobontanga kabasebenzi kabalazindlu kabalama-accounts kabalama-zesa bills, so sithi kayisuswe.
Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kwi-MDCT uNkosazana Sithabile Mlilo uthi baze ukuzofuna ukuba izekhi isebenze ingela hlangothi oluyilawulayo.
Ngoba sibuye sazodimanda esikufisela khona from izek, in which sifisele ukuthi khona izek ibe yi-independent board eyabiza ukukhanyela ama-elections ingela anyone oyabe eyi-influencer. So khonokho besikukhangelele kakhulu ukuthi khona njengoba besibhala i-petition njengabontanga ukuthi khona sihambise i-petition leyi. URita Makarao simzondele sibili.
Ukhansila kaWard 25 uMnumzana Mzamo Dube uthe abasakhulayo benze into enhle kakhulu, bayakubongela ukutshengisela lokulobela izek imfuno zabo.
Abantwana benze into enhle kakhulu, siyakubongela lokho. Umsebenzi wama youth ukukhuthaza abadala ukuthi into engalunganga kumele ilunge.
osakhulayo obemele inhlanganiso yethajamuka umnumzana Thakunda Matsano uthi bazavikela ivoti yabo ekwebiweni libandla elibusayo.
We are in solidarity with ama youth aloli inkululeko elizweleli. Siyakwazi ukuthi lina you have been in the trenches and into esifunayo ukuthi kube lama voti azayenza ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke. Tina ezichajamuka sithi nga izeki ingareformanga nga izeki ingayenzanga esikufunayo ezama youth eZimbabwe. Sizayenza ukuthi bakuyenze esikufunayo befuna bengafuni. Siyesabi, asiyesabi. Siza defend ivoti yethu.
Umnumzana Eric Gono we Concerned Citizens of Zimbabwe utheba sola ubudlelwano bezano PF lezek obuphazamisa ukusebenza kwecommission ile.
Njenge Concerned Citizens of Zimbabwe, we are very much worried with the EZEC which is turning into an extension or a branch of ZANU-PF.
Umnumzana Mqondisi Moyo omele iBulawayo Youth Arise uthi abanazindlu ngakho ke abafuni imigoqo yokuthi kumele babe lobufakazi balapho abahlala khona andubana babhalise ukuvota.
Thina nje Bulawayo Youth Arise sithi kuZEC, we are giving you this message ukuthi bekwazi ukuthi as youth bababulayo are not satisfied ngendaba yeproof of residence. Asifuni iproof of residence, asilazindlu amafithevisa bhelwa ngoba lisakhiya sisazi. So please, asifuni iproof of residence.
Abasakhulayo basola kakhulu ukusebenza kweZEC, njalo lomqondisi wayo unkosikazi Rita Makarau osengathi umele ibandla elibusayo yena eyisiqhatshwa. IZEC iphiwe iviki ukuba iphendule imfuno zabasakhulayo njalo ibekwazi ukuba ukhetho oluzayo ngeke lwaqhutshwa konke lokho kungalungiswanga. Amapholisa abekhutshwe ngobunenye ukuyalondoloza ukuthula njalo abasakhulayo bafole ngokuthula akula oke wahlukuluzwa. IZimbabwe ilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo, labantu sebelinde ukubhalisa ukuvota kodwa imitshina ezasebenza ekubhaliseni abantu lokhe ingakabi khona osokulethe ukuthandabuza kuZulu ngendlela iZEC esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umhlangano weSADC oqala kusasa eJohannesburg kwele South Africa ulakho ukugubuzelwa ludaba lukankosikazi Grace Mgabe obhekane lokubotshwa ngecala lokutshaya untombazana amtholela amadodana akhe amabili eJohannesburg. Ele South Africa libikwa lihlela ukupha unkosikazi Mgabe isivikelo sokuthi angabotshwa esediplomatic immunity. Kungelani lokuthi ingcitshi kwezomthetho ziphikisana lalokhu. Kubika uBenedict Nhlapho.
Kubikwa sesikusibanga esiphezulu inkulumo phakathi kwahulumende kwele South Africa lweZimbabwe ngodaba lokuthi unkosikazi Grace Mgabe angabotshwa ngecala abhekane lalo lokutshaya owesifazana wakwele South Africa. Ibandla leDemocratic Alliance elikhuthaze unkosikazi Grace Mgabe ukuthi athathe amapasipoti akhe onke omabili awaphe amapholisa ukuze kube leqiniseko sokuthi akasoke abaleke. Sekuvela imbiko ethi izinkulumo seseduze lokuphela njalo ukhangelela ukuthi South Africa ivume ukunikeza unkosikazi Grace Mgabe uxolo phansi kwesivikelo esiphiwa isebenzi zikahulumende ezethekelela amanye amazwe zimele uhulumende wazo. Le yinto ezadala umsindo omkhulu njengoba ingcitshi kwezomthetho zisithi lokho kuyabe kungekho emthethweni. Njengoba unkosikazi Mgabe wangenela izweni esebenzisa ipasipoti yabantu bonke hatshile evikelayo. Kusenjalo inkokheli zamazwe eSADC seziqalile ukutheleka kwele South Africa zizongena umhlangano weSADC wamalanga amabili oqhutshelwa esikodlweni ePretoria. Umongameli Mgabe ngomunye wenkokheli esezikhona ezilandelo umhlangano. Udaba olusemqoka emhlanganweni walonyaka yikuthi amazwela angasebenza njani lamankampani azimeleyo ekuthuthukiseni umnotho wawo. Kuzaxoxwa njalo ngamanyathelo asethethwe ekuletheni ukuthula eLesotho ngemva kodlakela olukhokhele kuthini kuqhutshwe ukhetho olusanda kwenzakala. Akukho kusetafuleni okuzakhulunywa ngeZimbabwe lobanje okhangelela ukuthi iSADC yaziswe ngokhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. kodwa izalwane zeZimbabwe zithi akukho ngitsho lokugodwa osekwenziwe inhlanganiso yeSADC ukusizana leZimbabwe enkingeni zezombusazwe ezihluphayo lizweni okweminyaka kusukela ngo-2000. ISouth Africa ukhangelelwe ukuthi kulomhlangano ithathe isihlalo sale inhlanganiso ebesiphethwe iSwaziland. Kodwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi alukho usizo eZimbabwe ezaluthola kuSADC.
Angiboni impela ukuthi kukhona okuzaba lotshintsho khona. Ngoba uma uthi uyakhangela iSwaziland la yathi ngena abantu beZimbabwe baba lama high hopes. Manje iSouth Africa vele yaziwa from the time of Thabo Mbeki ukuthi vele quiet diplomacy ngeyabo. So akulanto ezayenzeka vele ngama issues eZimbabwe.
Leyi into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlamleli Moyo yena uthi ezinye zenhlupho ezimomothele eZimbabwe kathesi zibangelwe yokumbambatha izinto kwenhlanganiso yeSADC.
Kunje nje sigcwele emazweni sigcwele iganga lonke akulanto ekhanya iSADC iluma iphozisa. Abalaqiniso benza sengathi bayalungisa kanti konakala ngamandla ngoba bathi izinto zife eZimbabwe yet there is akulanto efe kugcwele icorruption lokhu lalokuyana okungakufika leli thuba sokulungisiwa kodwa lokhu kuqhubeka ngamandla.
Ngakolunhlangothi omunye njalo weZimbabwe unkosazana Velile Dlodlo uthi yena ulalo ithemba lokuthi eleSouth Africa lizathatha amanyathelo lokusiza eleZimbabwe.
ISADC ayikaze isisize ngalutho thina. So iSouth Africa siyacabanga ukuthi ingase siza ngoba yiye ebheka uhlupho lwethu noma sesezinkingeni sibalekela la. I think nabo bazozama ngazo zonke indlela ukuthi basisize sibuyele ekhaya labo bathola ukuphumula.
Kusenjalo umanyano wenhlanganiso zamazwe eSADC ozibiza SADC Democracy Forum uthi amalunga awo azatshengisela kusasa ngoba lawo engasuthiseki ngendlela iSADC ekhokhela ngayo. Bathi izwekazi ligcwele ngokuphulwa kwamalungelo oluntu kukoqela laseZimbabwe. Bathi lobanje kuhlukunyezwa kwentathe zindaba labamabandla aphikisayo sekuqalisile phambi kokhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe, iSADC izavala amehlo lendlebe iziyevumbuluka isisithi ukhetho belukhululekile. Abanye bathi South Africa nxa izimisele ukuthi ekungeneni kwayo akusoke kwephulwe amalungelo oluntu emazweni eSADC kufanele ivumele ukuthi unkosikazi Grace Mugabe abhekane lomthetho ngecala lokutshaya kabuhlungu owesifazana wakwele South Africa. Lokhu kulandela amahungahunga athi uhulumende weSouth Africa uhlela kwethula isinqumo sokuthi unkosikazi Grace Mugabe uvikelekile ekubotshweni kwele South Africa. Lobanje kulubofakazi bokuthi akasebenzisanga ipassport emupha leso sivikelo ngesikhathi engena elizweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siloko sikudaba lodlakela lukankosikazi Grace Mugabe, isizalwane zeZimbabwe eziningi zithi akumelanga unkosazana Gabriela Angels owesifazana owatshaywa ngunkosikazi Mugabe avume ukuhlawulwa unkosikazi Mugabe phandle komthetho. Asizweni abanye babantu abakhulume lamuhla kuhlelo Zimbabwe Today kasixoxeni abagoqela umnumzana Bongani Mlaka Ndlovu lo nkosazana Promise Masuku bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngesimo sengakhulumela nemiya namhlanje ngasakhulumela likaNtombazana. Yebo ngabantu vele kunokwenzakala ukuthi kuthole noma sithi sifanisele nje ukuthi hayi inkomo zidlile emasimini zobadlila amabele. Isikhathi sesihambela ngeke sawa lima kamanye amabele bengizothatha ke lokho kungasenani. Noma abanye besefuzi abangibhekele qini bethi hayi mawusu thatha imali suziluzisa isithunzi ziyaluzi ngedignithi kube into ezikanjali. Imali bengizoyithatha ngoba angazi ukuthi kuzokwenzakala phambili mhlawumbe nasekhoti lapho-ke uzophuma ugrayesi angagweshwi. So bengizoxoxisana nomntanami ethi hhayi-ke mntanami wayethi uyaxolisa lo mama-ke ongasenani akusale nje sesithatha lokhu ongamasenti nathi sizophetshaphetsha lapho kumele siphethe khona.
Silo baba lapha ecingweni sizokuthi umbani ngumama kuthiwa ngumama
khuluma noPromise Masuku
ulubona njani udaba lonke lolo
udelele kakhulu lokhu ngokukhombisa khona ukuthi izini eZimbabwe labomama abesifazana bayahlukunyezwa akulanto elungayo akaboshwe ephula umthetho weSouth Africa kwelinye ilizwe
kodwa ngabotshwa phela untombazana lo kasoza thole lutho phela mama
akubotshwa yena uvesi lo ya udelele kakhulu udelela eZimbabwe azodelela la ngapha bekungamelanga ukuthi amshaye lo ntombazana bekumele ukuthi abakhuze akhuze umntana wakhe lo umfana
kodwa ubona ngazani unkosikazi Grace Mgabeni abangamthela vele entilongweni kwenzakala khona
hayi angazi ke lapho ke kodwa ngombono wabantu vele abantu bonke vele udelele kakhulu
nxa ukuthi edeleleke kanje kumele kulungiswe njani
bona ngapha eZimbabwe ungathaya umuntu uyavalelwa akoro afindiswa
so,
lakho kumele kube njalo
kodwa nxa sikhangela icala leliza phela njani
lapho ke angazi ke kulaba abomthetho ukuthi bona bazokumisa kanjani
kungahlupha yini
kungahlupha ngoba into ayenzileyo ayikho right
lo nkosazana Promise Masuku lo mnumzana Bongani Mlaka Ndlovu abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube wa Studio 7 ku live talk lamhlanje siqhubekela phambili ngodaba luka nkosikazi Grace Mgabe obikwa echaye unkosazana Gabriela Angels untombazana amtholela amadodana akhe ehoteleni kwele South Africa tumelani i text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Spain athi sebophe umuntu wesine onakanelwa ukuthi uphatheke kusehlakalo sokuhlaselwa kwedolobho leBarcelona ngabacatshangelwa ukuthi ngabesimoslem abedlulisa amalawulo izolo. Kufe abantu abalitshumi lane kulesi sehlakalo. Uhulumende weZimbabwe sehlele ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ukuthi libe likhefu njengendlela yokuhlonipha imisebenzi yakhe okuyinto esichotozwe kakhulu ngabantu abaphikisana lombuso kaMgabe. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo utshele intatheli zindaba eHarare namuhla ukuthi usuku lukamhla ka 21 Nhlolanja solulikhefu elaziwa ngokuthi iRobert Gabriel Mugabe National Youth Day kusukela ngomnyaka ka 2018. Lokho kutsho ukuthi akusasetshenzwa njengakwamanye wonke amakhefu agoqela esisanda phuma kiyo athi ele Heroes Day lele Defense Forces Day. Abaphikisana lombuso weZANU-PF basole kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende leli besithi uMgabe kayisumuntu omele akhunjulwe ngalindlela nanku enguntando kayiphikiswa kanti njalo uZulu weZimbabwe udla luklubhu ngombuso wakhe omubi. Omunye waba lombono lo ngumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu.
Siyakudinga okuhle okungakwenziwe nguRobert Mugabe kuleli lizwe. Ikakhulu ngikhulumela thina esivele emathebeleni le-Midlands esilokhu sibuhlungu lanamhlanje esingasoze samxolela uRobert Mugabe ukuthi ukubulala nje abantu abangelasono, abantwana lezalukazi, labafazi, lamaxhegu, abantu abangalazikhali okuthiwa zi-defenseless unarmed civilians. Khonokho sifica kunzima ukuthi ungama laphana uthi wena uyambonga umuntu lo kule nto ayenzayo emhlabeni. Sikubeke eceleni khona lokhu, sikhangele ukudubeka okwenziwa ngabantu belizwe lenaleli ikakhulu ngakithi emathebeleni. Abantu kuyadutshekwa, kuyalanjwa, abantwana kabasebenzi, ilizwe libuyele emuva lichonile akula ntuthuko akula nto ethengisa ingqobela phambili yikho uthi abantu bamkhumbule nani bamkhumbuleleni nxa kuthiwa lilanga lakhe lokuzalwa babemkhumbulelani akula mpendulo engabe kasobali ukuthi abantu bangamkhumbulela lokhu okuhle akwenzayo iminyaka engu-37 lokhu angenayo embusweni abantu siyahawula kuleli lizwe kuyadutshekwa abantu bayesaba khona ukwesaba nje ukuthi ukukhuluma lezi engizikhulumayo abantu abaningi bayesaba asikhululekanga yiko nxa abantu bengakhululekanga phezu kwalokhu kwachitha igazi labantu bethu bafuna ukukhululeka bangathi simbongeni uRobert Mugabe
khona okungani bemkhonza kangaka umgaba abantu bezanupf sibonile yebo iyunivesithi leyasebeyisungulile okuthiwa yirobert mugabe university nanku sokule khefu likamongameli mugabe bafuna njalo idamu letokwemkosi liphiwe igama likamongameli mugabe kuyini okwenzakalayo lapha ikukhonza idlozi lisaphila na
angithi siyakhumbula abaningi abakhokheli bezanu besithi umgabe ngunkulunkulu wabo umgabe ngujesu wabo ngezinye indlela lokhu esikhala ngakho thina kababuboni kuyizinto eziqakathekileyo ukuthi ziyalungiswa elizweni ngaleli sebekhangela ukuthi sesiya kufa
umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla le-ansa sixoxelaye ekobulawayo Abachayeli abangena lokuphuma kwele Zimbabwe sebencome inyathelo elithethwe luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqoqwa kwemali olwezimra olokuqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuhlawulisa izimota ezingena elizweni. Kubika uMathini Ngwenya.
Abachayeli abasafoli isikhathi eside emncelweni wePlumtree belinde ukuthi imota zabo zidluliswe lokhu kulandela inyathela lezimra lokuqala ukusebenzisa imitshini yakulezi nsuku yamakhompyutha ukuhlawulisa abatshayeli imithelo yezimota. Ekuqaleni abatshayeli kade beloba umaphetshana ukuthi bahamba imota enjani, izimra ebesisitsho ukuthi kumele bahlawule umthelo wemalini. Kodwa khathesi imitshini yamakhompyutha yiyo esisetshenziswa ukungenisa ukuphathelele nemota ukuze abatshayeli babekwazi umthelo okumele bawubhatale. Abatshayeli abade bedlula emngceleni wePlumtree bathi yikho okufanele kwenzakale ngensuku zalamuhla.
Yiyo indlela okumele kusetshenzwe ngayo ngalezi insuku zamakhompyutha, hatshi obe kusenzakala ngemuva ofica ubhala kuthatha isikhathi eside.
Kukanti u-Aaron Moyo laye ongumtshayeli uthi kuyancomeka wenziwa izimra noma nje ekhonona ngemthelo engapheliyo.
Kuyinto eqondileyo ngabe kade baqala ukukwenza kodwa ukusihlupha imithelo eminingi nenge esiyihlawulayo phezu kwalokhu siyahlawula imali kuma toll gate.
Noma nje uhulumende esenza imizamo yokuthi isihambi zincedwa masinya emngceleni, uhlupho lwemigoqo yama roadblocks alunyakazi kulokhu kugcwele amapholisa endleleni phakathi komngcele wePlumtree kanye lakobulawayo. I-Studio 7 ibale ama roadblocks ayisithupha phakathi kweplumtree lakobulawayo noma nje uhulumende wathi uza kwehlisa inani lawo ngemva kokukhonona okwenziwa izethekeli eziza kwele Zimbabwe. Ngumathin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisePlumtree.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Woza Friday, my sweetie.
Ko Woza Friday, lamhlanje si lamalunga enhlanganiso ye Rise Up, Chothoza Mfana. Oku inhlanganiso ebunjwa ngamaqembu ahlabela umculo wembube. Njalo aphakathi kwamalungiselelo okuqhuba umbukiso womculo wembube kobulawayo.
Ngiyagithi, ngiyagithi. Ngiyagithi ngoma ngiyagithi ishayeni bafana bagithi ibambeni bafana bancane nje ishayeni ibambeni iqine ngiyagithi ishayeni bafana bagithi.
Umbukiso walunyaka njalo ngoyisibili owe Rise Up Chothoza Mfana uzagujelwa endaweni yobulawayo theatre mhla zingamajuma amabili lesithupha kunyanga kaNcwabakazi. Isikhulumeli senhlanganiso ye Rise Up Chothoza Mfana uMayibongwe Madikgwa yena ocula leqembu lokukhanya kwezwe uthi amaqembu acula umculo wembube azabe eyithapu chiye ngalolu suku.
URise Up Chothoza Mfana ngohlanganisa amaqembu embube, siqoqa kulo mcimbi ozaba khona eBulawayo Theatre lapho uzabe kule show khona enkulu eyembo azabe hlangene ama group wonke kuzabe kule Black Mfolos kule Mpumelo Shining Stars kule Great Stars amaqhawe enkosi Men of Influence ukukhanya kwezwe lesunduza lokho ngokomnyaka wesibili sike sakwenza ngomnyaka oyivuleyo ngo-August inyanga lakathi sikwenza njalo ngenyanga efana nayo.
UMatikwa uqhubekele phambili wathi injongo yabo ngiyokuvuselela umculo wembube.
Bekungasekho khona kangaka ukuthi ubone amaqembu embube ehlangana esenza into efana nayo. Sinanzele kakhulu ukuthi umculo wembube usungumculo osubonakala ngathi usufile. Sasisinanzelele ukuthi njengoba usubonakala ngathi usufile sathi thina United we stand, divided we fall. Yikho ukuthatha sesibonisana, sixoxisana ukuthi asiphumeni lento eyodwa siphakamisele umculo wakithi.
Ilunga leqembu leGreat Stars uSamuel Dunga ugcizelele wathi bakhangelele ukuba umbukiso walonyaka uphumelele kakhulu njengoba lokho kungumnyaka wesibili uqhutshwa.
Muva lelo ngela show ede kubizwa kuthiwa ngembube. Imbube ibihlabela like emtshadweni bareka race sibone ukuthi imbube la yakwanisa ukubhukha iholu abantu bagcwalise phakathi. Into leyo siyibone ngoba sikwenzile last year kwaphumelele. Abantu basisapota ngendlela ephezulu. And then you believe ukuthi this year kuzabe kusezingeni eliphezulu la ngendlela lathi amatiketi ethu ahamba ngayo kuchiyene la last year okutsho ukuthi kuyasiprovela ukuthi into le iyaphambili njalo iyatshengisa ukuthi abantu bayithokozelela njalo bebeyiswela.
Lo mbukiso we-Rise Up Chotoza Mfana uzaqala ngehola lesithupha ntambama usiyafika emaphethelweni ngehola lethumi yebusuku njalo ngaphandle kokubukela amaqembu ecula. Abalandeli bomculo wembube balakho ukuthenga amakawuso kanye lengoma zamaqembu lawo.
Wola pumilanga yey. La pumilanga la kwela la sela yoshona. Ngilindeni ngilindeni ngilindeni.
Wola pumilanga madudu. Wola pumilanga la pumilanga la pumilanga yey.
La pumilanga la kwela la sela yoshona. Ngilindeni ngilindeni ngilindeni.
Ngimele istudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Bentuzo buya mina. Bentuzo buya. 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 Bentuzo milanga, bentuzo buy, bentuzo buya mina, bentuzo buy, bentuzo buya mina, bentuzo buy, bentuzo buya mina, bentuzo buya.
Lintombi yamile,
lintombi yamela te akamba, aisa bala isa shayi trimo, gute ngalinda.
Ishushamle
lentombi yami kade yahamba ayisabhala isashayicimo ude ngalinda ngilindele umalindela ngilindele umalindela ngilindele umalindela
ngilindele umalindela
ngilindele umalindela
ngilindele umalindela
ngilindele umalindela
ngilindele umalindela
ngilindele umalindela
ngilindele
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abasakhulayo bebandla le-MDCT labenhlanganiso ezizimeleyo ezijeneyo bayatshengisela kobulawayo besola indlela iZimbabwe Electoral Commission esebenza ngayo. Umhlangano we-SADC oqala kusasa eJohannesburg le-South Africa ulakho ukugubuzelwa ludaba lukankosikazi Grace Mugabe obhekane lokubotshwa ngecala lokutshaya omunye untombazana kulelo lizwe. Uhulumende sehlele ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe ukuthi libe likhefu njengendlela yokuhlonipha imisebenzi yakhe okuyinto esolwa ngabanengi. Kwane loko lamhlanje olivalelisayo nguntungami linkomo matukandu nabafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.